imfundo yami specialty yami ngiyithatha nge clinical knowledge. Clinical knowledge into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-nation zasebenza njani. Njalo la imithi yama-vaccines elikhuluma ngawo siyazwile, siwathubungulile, sakhangelisa ukuthi ayenziwe njani, asebenza njani, anceda kumbe kanceda. Umbono esiphuma nawo yikuthi asanele labasebenzisi ngoba ikela ukugula azikukufa. Ngazikeli ukuba i-COVID ungayibamba but ungayibamba leyo mkhuhlane awuguli okwenzeka ukuthi uze esibhedlela. Njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Impendulo yami ukuthi nxa kuyikule umuthi kumbe i-vaccine ezikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzise leyo vaccine kunokuthi imelele ukufa. Impendulo yami.
Ususitshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages okunye okungalethwa yimithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa
asikakubona ongakhathaza umzimba engakuzwayo ukuthi kulomuntu waba ne-test emlonyeni lokho kwahlala phezu kwalokho akukho esesikuzwile esesikubonile esesikubizelwe ngoba kule yokubika yokurekhoda ukuthi ama-side effects iyacubungula nsuku zonke asikakubona.
Uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesisizwa ukuthi kulabanye abagulayo iyingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Izenzelapho ezibami isayimo zakho zonke zivele China kuzobuya evela e-India yizoke zifikile ezindathi lezo. I-Johnson and Johnson leyo zonela kwamanye amazwe inama-advantages okuthi ukuyiphendule ukuthi after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa esibili. I-Johnson and Johnson ihlatshwa kahle. Ama-clots enzakala ama-clot ahonakala in 6.5 million people. So wenza umhlaba wonke jikelele. I-Johnson and Johnson abantu kube kani kungela injection 1 in 1 million iyaba le-clot yakhona leyo. Ngokubona kwethu akulasizathu sokuthi kuthiwe i-Jackson iyebangele ama-clot ngoba ayenzakala njalo. Okuchiyanayo ukuthi kathesi kule monitoring, intense monitoring yabantu abavaccinatiwe yikho kubonakele ukuthi kunabantu babo but abachiyananga nenano esivele silibona kungela Jackson. So i-Jackson le ayilasizo ngombono wami.
Sesikhangela ke lokho kuthiwa i-head immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga. Singathi iningi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le-coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlabi.
Okokuthi umkhuhlane lo usuhlehlule ukuthi unamathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikeleke. Ngithi abahlatshiwe balutshwana kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe ukhathi zabo abantu aba-6 million, 7 million ukuthi be-head immunity. Isikhathi ama-1000 akathiwa isibi. So sikhatshana naye. Ngakho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinge ukuthi bahlatshwe ngenxa yamajekiseni asekhona. Injekiseni yonke ekhona ingcono kungabe ngono ungathi lokulokumelela umhlangano lomkhuhlane we-COVID-19. Asikile amajekiseni malukhulu asoze khaba abantu abaningi but ngaba kuhle ukuthi labo abalexesha lokuthi bazuze amajekiseni bahlatshwe kwenzeka ukuthi egibumele leyo yabulu.